So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-8 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelane ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe.
Ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza yena likwenelise lilodwa.
Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwa ukutshengisela kobulawayo, kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuyaphumelela. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT uMnumzana Abednego Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance.
Ngabathi ke uBebe labantu benkayi sebe unitile le-MDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zimbabwe kunye lamanye amazwe angumakhelwane sebevumelane ukungenela kwele Mozambique ukulwisana labahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abaningi. Inkulungwane lenkulungwane zabaleka emizini yazo okwesatshelwa ukuthi lobu budlwangudlwangu bungacaphakela kumazwe angumakhelwane abalisa leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni weSADC Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa obekhona laye labomongameli bakwele South Africa, Botswana lele Mozambique. Lo mhlangano uthi uthole imibiko yokuhlukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lo mhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayo nale nyanga ozahlela ukuba amazwe eSADC angangenela njani kwele Mozambique. Kule mpiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebezedlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika pose isigidi sisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho lePalma. Ekhuluma leStudio 7 uRetired Colonel Basa Magwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyo leZipra uthi okwenziwa inkokheli yeSADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azwele uzulu weMozambique usizi, njalo ukungenela kweSADC kufuze kube yikuvikela uzulu weMozambique.
Wombono wami ngibona ingazani iSADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi, njalo abantu abaningi sebeziphepheli beselizweni labo. So leyo yinto nje emele imiswe, and okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza yena likwenelise lilodwa, lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe uMnumzana Mavelas Khumalo wenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition, yona ethi eleZimbabwe kumele lincede leMozambique.
Umhlangano lo ucine usenza ikho yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe manxaso kumisiwe sokusipha uthuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lo
umvukela waseMozambique ngwabahlamuki abalobudlelwano labenhlanganiso yamalwa ecasha yakwele Iraq le Syria ISIS owaqala ngomnyaka ka-2017 kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula abahlamuki laba bavuke eseganga bahluthuna idolobho lePalma ngombimbitho esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika $60 billion enjiwa yinkampani yeTotal Air France. Embikweni wayo iSADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwe ngumongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi yena ngumgcinisihlalo wogatsha lwezokuvikela kwala amazwe ole Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Ngimele isitho 7 iseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemphakathi Republic Party livinjwe ukutshengisela edolobheni lakobulawayo obekuqoqwe lamuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhlangano yemphakathi Republic Party ibiqoqe ukuthi kube lokutshengisela kobulawayo lasePretoria South Africa abekhona kwaba peaceful njalo. Kodwa ngapha kobulawayo awangapha amapolisa kobulawa yahlavuka evimbile lapha esithombeni kade esikhayeleli ukuthi siyaqalela khona bavimba le-city center lamazubuko abengangeni edolobheni namhlanje ngobuningi bawo abemalutshwane kakhulu kurestrictiwe njalo ama-private kombi lawa achovayo bebewayalisa ukungena edolobheni ekuseni ukuze wabagcina kubangela ukuthi amapolisi agijimelana lemthova kukwenzakale extend abantu abangafika 8 balimala njalo enye imoto yamapolisi ichaya umntwana igijimisa umthova. So isimo sakhona besingekho sihle, ama-members ethu amanye agcine sesesaba ukuthi agqoke ama-t-shirt ebandla esedolobheni okuyikho kudala ukuthi imatch igcine ingaphumelelanga ngapha kobulawayo.
Kodwa amapolisa beliwazisile yini?
Amapolisa besikwazi ukuthi ngeke siwazise, ngeke asinikeze imvumo ngoba bacashe nge-COVID ukuthi banikeze abantu imvumo.
UMnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party lenhlanganiso ezithiyeneyo bebetshengisela lamhlanje esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland lenkabazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abefume ubuningi amalunga ebandla le-MRP ephethe inqwaba isikhalazo ezibhekiswe kurhulumente weZimbabwe. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo nguye wethule isikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kwele South Africa.
Sikhangela ukuthi uhulumende kumele athathe inyathelo indaba ye-background. Siqhubeka siya phambili sikhangele izinto zelendo. Sikhangele futhi ke ukuvalwa kwamabhoda, sikhangele futhi ke ukumiswa kwama-taxi drivers bobulawayo, kufakwa uzuko, kulethwa amabhasi avela eHarare esiza kuyiwona azosebenza kwabulawayo nama-drivers ukuya enjalo. MRP 9 eboshiweyo kufanele ukuthi khululwe ngokushesha. Ama-demands lawa siwafuna ukuthi ayenzakale njengoba sikhuluma kanje. Kuyekelwe futhi ukuhlukunyezwa abantu bakithi politically, abantu baphiwe i-preference ukuthi ba-exercise ama-political rights abo bengahlukunyezwa nguhulumende. Kuhlanganisa ukuthi bayekele ukuhlukumeza umongameli weMthwakazi Republic Party uMqondisi Moyo.
Leli bandla lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu kanti akhululeka kuphela engangena kwele South Africa. Lithuthi abalo kugrawundi sokufuze lukhulunywe ungakhathalekile lokuthi uhulumende uyafuna loba akafuni. Ilunga lalelibandla unkosazana Zanele Mkhoni uthi sebediniwe ngokuhlupheka emazweni bebalekela ungcindezelo elizweni labo.
Esikhundleni sokuthi kube sisekhaya sibheke ingane zethu sibheke imizi yethu kodwa nanku siyahlupheka sisemazweni ngenxa yokuthi ilizwe lethu alikhululekanga asinakho ukuthula okubuhlungu kunakho konke ngendaba yamathebelele nje. Ucuku esihlangabezana nalelizweni i-forced immigration silapha asithande sifisa ukuba sekhaya kodwa singaba sekhaya sizokwenzani ayikho umsebenzi nale msebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu abasusa kwezindaba ezathatha umsebenzi manje sebethatha ilendi angisayiphathi indaba yokufeyila kwabantwana ezikoleni abasemathebeleleni.
Ziningi inhlanganiso ezidabuka kwelemandebeleni ebeziyingxenye yalokhu kutshengisela umnumzana Nkosinodumo Khumalo uthi konke sekuzanyiwe kwehlula ngakho sebefuna ilizwe labo abalitshelwa inkosi uMzilikazi.
Njengabantu bakomthwakazi sifuna a two-state solution. Ayikho enye into esayidinga, two-state solution. Umashonanda ahlale yodwa, umthwakazi ahlale yodwa. Yinto esiyifunayo, bahluphe kila bantu babulewe, akula solution. Siyatshontshelwa, ama-resources ayathathwa left, right and center. So le nto, two-state solution is what we want. Helela lapho.
Umnomzana Mbuso Ngwenya obemele inhlanganiso ye-Operation Free Mthwakazi layo betshaya phansi ngentonga ethi sebehlupheke kwenela.
Sithi thina u-government waseZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu bakithi sokwanele manje ngoba lamanje lamabheli la alobe ekhitshwa okungabheliyo sesenele ngayo. Umlayezo nje simnikeza wona ukuthi ma engasoze alalele lokho esikucelileyo okuzolandela kuzofana naye.
Umculi weZimbabwe odumileyo umnumzana Sebenzani Mqolo laye ubekulokhu kutshengisela esithi uhulumende weZimbabwe akayele kubopha lokuhlukuluza abantu abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela.
Abantu kumele bebe namalungelo, abantu kumele ukuthi-ke bekwazi ukutshengisela ngaso sonke isikhathi ngaphansi kukahulumende wedemokhrasi. Lokho esikubona kusenzakala eZimbabwe kuyabonisa ukuthi-ke ilizwe leliyana alila-demokhrasi. Ngabantu akade betshengisela bengela-violensi kodwa namanje basaboshiwe, basejele, asazi ukuthi bazokhululwa nini.
Isiphathamandla ze-ofisi kamele weZimbabwe zalile ukuphuma esangweni lesigodlo zakhetha ukwamukela ugwalo lwezikhalazo lolu ngezikhala zesango. Le yinto ethukuthelise kakhulu iningi labebetshengisela laba. Kodwa-ke lezi ziphathamandla zithembisile ukuthi ugwalo lolu zizalusa kuhulumende weZimbabwe ukuze kutholakale impendulo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
UZulu wobulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwemali ethunyelwa ivela kwamanye amazwe. Ethi lokhu sokudala ukuthi bavukele emabhanga, abanye sebelala endwendweni zamabhanga ukubangela ubusela lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abanye bathi bayathatha insuku ezifika phose iviki yonke besiyadinga imali abayabe beyithunyelwe. Kuthi abafuna ukwenza imali bayalala endwendweni bese bebhadalisa abafuna indawo zabo. Umnumzana Dumisani Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi balokudana okukhulu ngalokhu ethandabuza ukuthi imali le iselakala njani emabhanga.
Silokudana okukhulu ngomumo okhona elizweni ukuthi ilizwe lethu alithuthuki njalo. Iningi lethu alisebenzi, sigcinwe ngabantu abahlala ngaphandle kwelizwe. Njalo isimanga imali abathumelayo iyatshitsha iviki lonke kuthiwa ayikho. Okuyikho okwenzakalayo kuyini kanti? Uhulumende aluba uyalungisa lawa maphutha ngoba eqinisweni akula COVID ezaphela abantu betshona beyabuka edolobheni bedinga imali. Njalo umuntu nxa elambile engenza noma yini ukuze aphile. Kodwa lokhu yingabomo sibili ukuthi silandise abantu befihla imali.
Unkosikazi Sanele Sibanda uthi lokhu kwenziwa ngabomo ngoba imali igcwele phandle kubo siphatheleni.
Kulo kunzima obukhulu elizweni lethu ngoba i-corruption iyo esebenzayo. Kwenzakala njani ukuthi imali iswelakale emabhenki igcwale emgwaqweni? Eqinisweni uhulumende kumele ananzelele khonokho. Ibhondi ligcwele emgwaqweni lezinye imali. Bona bayithethe ngaphi thina siswela encane eyokugada. Osiphathileni laba abagcwele emgwaqweni yibo ababulele ilizwe. Kodwa siyakwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okumele kulungisiswe masinyane.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi ukusebenzisa amakhadi emabhanga kuyadla kakhulu imali.
Hayi, indaba yekheshi ibuhlungu ngoba uyabuvuke ngo-4 khonapho usiqiwa la inele imali, but imali yangkhona uhlale uze utshaye u-12 ungayitholanga. Indaba yekheshi ibuhlungu kakhulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende akalandlela yokulungisisa lokhu ngoba isikhathi sesiside.
Abantu bayavukela besiye emabhenki baphenduke bengelayo imali, baqhuma ebusuku, abanye balala khona emalayinini, bayesuka bengelayo imali, bengelakudla kwabantwana, bengelamali ye-transport. Uhulumende kuyacaca ukuthi kuyamehlula lokho, kalandlela yokulungisa. Uyakhuluma nje ngomlomo kodwa abantu sebelokhu beqhubeka bephakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthatha amanyathela awezepolitiki nawezomnotho ukuba kulungiswe lokho, ngokuba kuzalwa ibubi kwezepolitiki kwezombusazwe, ikwehluleka kahulumende kwezombusazwe okudala khona lokhu kuswelakala kwemali emabhenki.
Imizamo yokukhulumisana labebhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sebhanga besisemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba eziphathelane labesifazane. Liyenelisa ukungena kuhlelo lolu ngencingo kumbe ukusithumela inombolo zenu silithinte. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wakwele Tanzania silandule imbiko ethi inhlanganiso zendaba ezavalwa ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana John Magufuli sokumele zivulwe. Ngomvulo umongameli omutsha unkosikazi Samia Hassan uthe lezi nhlanganiso zingavulwa. Kodwa isikhulumeli sikahulumende sithi uHassan wayesithi inhlanganiso ezobulembu kuphela yizo ezizavulwa. Umongameli Joe Biden lomchuchisi omkhulu welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland bakhangelelwe ukukhuluma namhlanje ngemizamo yokwehlisa izehlakalo zokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance. Kesizwe uBebe echasisa isimo sakhe kungxoxo esiyenzelaye.
Ama structures ka 2014 aye angikhetha kumbe angenza nganqoba kukhetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa kuCongress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezani kodwa lokhu beyi MDC ukuthi ke basebenze lezani. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBebe sexothiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBebe sexothiwe ngakukubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo yeMDC, iCongress yezani. Njoba yayiyiCongress yezani, ngizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo member yebandla lona lelo, uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyinele ibandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekuxabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016 imbono yami ngiyibeke sobala njalo nxa ngiyibeke sobala engingakutsho yikuthi-ke hhayi labo abathi ubhebhe ujoyine i-MDC kabakubeki kuhle ngabathi-ke ubhebhe labantu benkayi sebe-unitile le-MDC ngezinye indlela kutsho ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izanu enkayi sawo so angiboni ukuthi-ke lapho okukhulunywa yilabo okuthiwa kuyajoyinwa kuyathiwani hhayi ngibona ngani ibala lithi ukujoyina lelo asilithatheni sithi lisetshenziswa izanu thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa ngibona ngani kasikilibeke neceleni ngoba esikulwisayo okwakhathesi yizanu sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izanu hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina umuntu ojoyinayo ngokade engekho mina kangisoze kuthiwa ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona
manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT le-MDC Alliance kubambane nxa sikhangela inkulumo evela kunqazombili
ngumbono wakho lo gando kokuthi ubone ngani abasoze babambana ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu nxa abantu bangabambana lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezamini ngoba abantu be-MDC bazabambana bangabambana abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo kumbe bazamkhipha bahle ahle ayejoyina leyo zanu angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona akusoze kubanjani njalo futhi mina ngifuna ukukwala khona ukuthi khona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe silokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izanu lokho ngiyakuvuma hhatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili
umnumzana Bednico Bhebhe ngowake waba ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo bathi uhulumende elokhu esephula amalungelo oluntu ngokubopha mahlayana abangavumelani lembono yakhe lokhu kugcizelelwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International esanda kwethula impumela yokudingisisa kwayo lapho ethi ithole ukuthi uhulumende weZimbabwe ucatsha ngemva kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ukwephula ilungelo loluntu asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe uhulumende ngalolu daba kodwa uhlezi ekuphika lokhu esithi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende welemelika basebenza ndawonye ukweyisa umbuso webandla leZANU-PF ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha lwangentshonalanga yelizwe onguye osungula lingxoxo
sinabantu abaningi ababotshwayo bangabotshwa uzothi asebebotshwa ukuthi babhrekhe imithetho eyale COVID-19 kodwa banazela abantu ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangapha abamele amalungelo abantu abanabo ezepolitika abakuma-opposite party sibona yibo kakhulu abakhanya ngathi bayabantu so ngokunjalo amapholisa asecaleni we-COVID-19 uhlukumeza abantu kodwa kumanje kakhulu ngoba vele uhulumende wethu weZANU-PF
yebo yingqobo esikuwe mnumzana Mkandla
hayi ngiyavuma kakhulu ngivumelana lo Sibindi lapho iqiniso yokuthi wona vele kazi angaqalisi athi ezine-COVID-19 uhulumende lo vele ngoncindezelo ngitsho lanini lakuna kwabaze bali new dispensation akulanto enja asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo iCovid 19 le amadoda labusayo labo mama babusayo sebekweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawumbe isiviko seCovid 19 ngivumela lo spin uhulumende lovele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcize eqakala kulokhu bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso.
Mnumzana Sivindi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi obulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe?
Siyalazela ukuthi njengoba idala sihlale sisho izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala eqinisweni ukuthi abantu bezakuba nobelabo bangazasabonakali ukuthi babeqondengaphi abantu babezikhoza imibuzo kodwa kuliqiniso ukuthi ngasenjengoba umkande ethile ukuthi vele into layiqala isikhathesi inkata zama-8 ngekukhula wuli abantu benyamalala besenzayo akulanto emangalisa ukuthi abantu banyamalala bekunde babulawa ngoba vele from independence up to now abantu vele kuyindlela abaphatha ngayo. So ke isiseli ukuthi kungabe ngxenye abantu abakhona isikhathi inamba zezehlile kodwa abantu bale bebeyinyamalala. So leyo yinto elikhona okufanele uhulumende ezibazokubona khona ukuyananzelelwa kulungisise ngoba kuzanti kuyaqeda abantu limazala abantu.
Sesibuya kuwe mnumzana Mkandla, sike saxoxa lelunga lebandla leZANU PF mnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo wathi labo abeZANU PF bake bechithachithele imhlangano. Ungathi lokhu liqiniso yini amapholisa awabandlululi?
Mamhlanga lwesibindi uyabona ke yiwo utwabangamanga luhlaza lawo abadala imihlangano labo bantu bayenza santando benza abakufunayo ngasikhathi bani ngokuthi ungubani esilungunxa ememeza ibizo leZANU PF kukalutshwane nxa kuyakokwenzakali xa kuyakwenzakali bachitha imihlangano eZANU PF kutho ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars kodwa eqinisweni iZANU yazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka sibonile kusenziwa ama-DCC enyakeni siyambona nangulo mama lo othiwa yi-first lady usabalala ilizwe lonke izolu bekhona begwanda akulamu ehlangana labantu kakulamuntu omisayo ngamanga lawo bathatha ngomunye iqiniso umthetho weZimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi xa izanti bazenzela imihlangano yabo santando anti bona bazenza umlimo waphasi amanga la kushiwo lijakalele lakithi lalo kanti utilithina lumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo umthetho usebenza kancane njengoba usifinde tshilo usebenza kancane kweyingxenye vele kabakhangele eceleni nje
awakho awokugcina ngamafitshane mnumzana Sivindi ukuthi siyabonga. Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Mkandla.
Ngiyabonga lami ngikhonabo into le singakhupha oyedwa kuyasala kunjalo uphumile umgabe kwesinye isikhathi sibone ngathi uze ukuthi mhlawumbe engxenye umgabe wayengcono bona abantu kumele kumiwe ngenyawo akuxokozele abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu kakumiwe ngenyawo abantu bachazale bangakhangeli lokhu lalokhuyana kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki kungangcono kuqaliswe kutsha abantu babone ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu abantu abalifuce liphume.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelene ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwe ukutshengisela kobulawayo kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuphumelele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.